Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2020 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabumanyano we-Apex Council lohulumende.
Okufanele ucathangwe iziphathamandla ezinjengo-president Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthetho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthi sithenga okufaka ilizwe laseSouth Africa lendawo yethu yasebhadini.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lampo athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kuhlandla lendlala namhlanje sisefilabusi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa namuhla lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. UChamisa uthi ufuna uRamaphosa abe ngumlamlankunzi njalo akhokhele inkulumo phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungise okuhluphayo okugoqela ezombusazwe kanye lezenotho. Ekhuluma le-Studio 7 uChamisa uthe uzakhulumisana njalo labenhlanganiso ezichiyeneyo kwele South Africa. Uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe kumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana andubana kuyiwe kukhetho olutsha. Wengeze wathi abomanyana we-SADC labe-African Union labo kumele bangenele. Ngo-2008 ele-South Africa lisaholwa ngumongameli Thabo Mbeki lalawula inkulumo phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC ezakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho. Umbeki uke wayakhulumisana njalo loChamisa loMnangagwa eHarare ngenyanga edluleyo. Sexhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda wachasisa okuningi ngohambo lukaChamisa.
Njengoba ejile uPresident udinga ukuthi kutholakale indlela yokuthi ilizwe le-South Africa elazakala ebantwini abaningi ukuthi lilo kutsho kukhulu kakhulu kwenzakala kwele Zimbabwe. Siyazikala ukuthi uMnangagwa nebutho lakhe baqinisekile ukuthatha amandla ngodlame ngodaba lokuthi ilizwe le-South Africa kahle kahle uPresident Mbeki ubengakalukhangelelo daba ngalelo hlobo. Awuqakathekile njengoba ejile uPresident Chamisa ukuthi no okufanele ucathangwe iziphathamandla ezinjengo-president Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthetho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthi sithenga okufaka ilizwe laseSouth Africa lendawo yethu yase-SADC ebuzimela kukhulu kwezepolitics nakwezenotho.
Uzahlangana laye yini umongameli Ramaphosa kumbe uzakhulumisana leziphathamandla zakhe?
Wakatheso ukhona ukuthi nxa kuyukuthi bazahlangana ihlanganisana naleyo yande ukuthi ivele communicate ebeqedile ukwenzela ukuthi kuvunyelwane phakathi kwenhlangothi zombili ukuthi okuzakhitshwa obala yikuphi njalo okufanele kube kubenzelwe yikuphi. ngoba kuthi isikhathi kuyabekile izinto ezifana lokho ezikuthi ngama-national interest nama-national secret.
Ibandla le-ZANU-PF lona liqina ngokuthi kumele libuye kumanyano we-Poland likhulumisane liphakathi kwawo, lithini ngalokho?
Sesatsho kanengane ukuthi i-problem ekhona kumbe singadudubola khona ngalokuthi kulo mhlangano we-Poland kusazakala ukuthi awuyimhlangano okhona nje kungumdlalo ka-president umnangagwa oyabe ebize abangani bakhe nje into yokuthi ngathole bexoxisana benathisana idiyo. U-president Zamisi udinga ukukhulumisana okuqinileyo njalo okujonge ukwakha ilizwe athi ukulijica njalo ukuthatha izimali zisetshenziswa ngento engasoze yaphumelelisa lutho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-ZANU-PF umnumzana Obert Mpofu, yena othi uChamisa kumele angene kunkulumo ze-Poland nxa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa use-South Africa. Okwesibili, kasiyazi le njongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe no-president weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi ze-Poland yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa iinkulumo ze-Poland elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawo amancane.
But elinye iqiniso okumele inazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe, udaba lokho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe, but nxa yena selibona nti kusemandleni akhe ukuthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-president etshiyana nowakhe i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulumetana upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi, kodwa siyamanisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha, andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho?
Kulula nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa 2023. Umnumzana Obert Mpofu ngunobhala obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla le-ZANU-PF.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni we-Studio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uhlandla eliphathelane lesimo sendlala elizweni lamhlanje siseFilabusi, lapho indlala ethanyele khona imihlambi izakhamizi zasala zikhala. Kubika intathelezindaba yeStudio 7, uEzra Chisaspanda.
Bekusenkangala insiza inyanga yezimbaro ezedlulileyo. Okulenkomo bezicubele emanzini emadamu zidinga amanzi okunatha. Izakhamizi zithi ziphelile inkomo emadamu emakhaya legangeni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ezinye izifuyo zicube ziqhutshwa ngabanikazi. Lokhu kuthiya abalimi abaningi betitibele esigabeni lesi. Bengazi ukuthi bazaphila ngani ngoba inkomo inotho kaZulu. Omunye wabakhala kakhulu ngokwehlele isibaya sakhe ngumnumzana Stephen Bova Moyo ohlala esigabeni seGwabhila oleminyaka engamashumi asishiyagalombili.
Ngihlala kufika uThula village. Isobhuku uKesare Bova. Inkomo zami zafa zaphelela lapha zibanjwa ludaka, ezinye zisife egangeni khona le, ezinye ngizichisa, ezinye ngihlinza wabanika abantu badle. Ezinye hayi ezingaqedisela ngizichisa. Ngifele inkomo 45 zona ezingu 87 kwasala 43. Ngicela uncedo kuhulumende ayincede yabo. Inkomo lezathi zinsiza ngithengisa ngifundisa abantwana ngazo. Ngithenga lokudla.
Banengi abephuke inhliziyo ngokulahlekelwa zinkomo. Omunye wabo unkosazana nalile Ndlovu owaseGwenyumo village.
Ngafelwa zinkomo ezingu 7. Omakhelwana vele kangikhulumi ziyakwana ama 40 50 ukuswelakala kokudla lamanzi ngoba amanzi lawo zasezinatha udaka nxa sasesizibisa emanzini sasesihamba lemichilo ukuthi zazifika zibanjelwe emadakeni bese bezikhipha ngenxa isibanjelwe ziyakulala izinto zokulima silima ngezandla
ukufa kwezifuyo bekungakhetha imizi. Umfelokazi uSibonisiwe Maphosa uthi siphosa savalwa isibaya sakhe.
Mina ngalahlekelwa zinkomo ezingu-17 ngendaba ye-drought. Bekulendlala enkulu kakhulu. Bekuhlupha amanzi konke lotshani, bekuwomile. Bekusele 3. Kusele inkabi lenkunzi. Kabe ziyi-2 izinsika zakusela. Lapha ngizama ukuthi kumbe ingxenye ngadinga ukuncedakala. E-veterinary bengizozama ukuthi zama uncedo lokuthi ngikhansilise lezi esezafayo.
Inkomo ziphelile njalo emaplazini angcelelane le Mberengwane Filabuzi. Mnumzana Edmond Singa ukhala ezimadonsi.
Inkomo ezifileyo zifike 10 zibulawa yindlala lamanzi njalo lele lidamade sezithembekile futhi njalo beselibangelwa ludaka. Zinye zisele zisile umkhuhlane azisahlubi ngendlela zokuthi into ezinatha khona. Kugcwele idoti bazamile sifile abantu ukuthi bazama ukuthi bayatshise manje bekungatshise ngoba imo inkomo ezifileyo. Akula amanye amaplani engawenza ngoba into enanzela ezisele eziningi ezinduna. So wonke umuntu usedinga into yokufuya ensikazi.
Baningi abaphelelwe zinkomo. Umnumzana Sex Juma ohlale eMbondweni village laye uthi kalankani ngokwenzakale emhlambini wakhe.
Ezamizi umvuti ezifile. Esikukhangele ukuthi khona emadamini lapha singazama ukuthi sithi nxa kungaphela amanzi la khona sikugejwe sikubhe. Kwaswelakala ukuthi kusikutshwe izulu laselifika. Kufika kwalo laselifika labaliningi. Amathombo maningi sibili kunye lezigogo ezinye zikhona lokhu ezinjalo ukuthole ngani inkomilele kati siyafa kudala.
Obona ngezempilakahle ezifuyo esigabeni sesenali umnumzana Lenmos Banda uthi izifuyo zibuleweyo kuswelakala kwamanzi lokudla hathi imikhuhlane. Inkomo zakhe laye ziphose zaphela.
Inkomo zifile sibili ngomumo obukhona umumo wendlala. Kuthi ke ezinye bezibanjwa emadamu lokhu amanzi abesesilela emadamu. Okukhulu singathi indlala. Hayi imikhuhlane lanxa ikhona kodwa hayi iyabe inganeni kodwa inani lileli qansi kangaka indlala. Lokhu ebeqhubeka abantu bebhalisa sizakakhulu sibazabhalisa kakhulu kuhle emadibheni. Asikabi le nani kuhle kuhle eliphutshayo kodwa inani lakhona litshengisa lilikhulu kakhulu.
Kubikwa ukuthi inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 zitshabalale esabelweni seMathebeleland South ngokucuba kubangelwa kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Esigabeni sensiza abantu bahlulukelwe kakhulu njalo abazi ukuthi baza kwenzani bengasela zifuyo. Izulu okwamanje liyana kodwa kusizi lutho ngoba inkomo zife okumangalisayo. Izulu eline insukwana ezisanda kwedlula lihlela kugcwalisa amadamu ezigabeni eziningi kusenziwa ukuthi kulo daka oluningi emadamu acine egcwala masinyane. Ngimele Studio 7, ngisefula phosi gama namu Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Chisa lithiya indlebe kusasa lizwe ihlandla lesine lapho esizakhangela khona umumo wendlala emadolobheni. Bedlula izigidi ezimbili i 2.2 million abalambayo emadolobheni achiyeneyo. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabomanyano we-Apex Council lohulumende. Kodwa abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta bamukele impumela njalo bathi bazaqhubeka bekhulumisana lomqhatshi. Kubika uMavis Gama.
Isivumelwano phakathi kwabe Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabukabusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUS balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUS umnumzana Nation Mudzitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo eliyisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokho kungayenziwanga njenge-ARTUS asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUS, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUS asibuyeli emsebenzini ingungqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimta umnumzana Thapson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali layo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa siza kunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa ke akufani nje lokuthi ngako bekuloku kukhulunywa kungaze kwamiwa ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi ade angabhadala kungazange kube kusayinelwa nephansi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yezisebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada kuzaze kuphele inyanga lapha zazayihola khona kungikhona ezathola indibilishi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose ekupheleni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela ngoba laye kumehlule kwelakhe icele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bayawuthanda sibe ababalisi kodwa behlulwa ngumumo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi umnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo ngakho akanelisi iholo elifunwa yisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga aweZimta iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulwini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. Abezimtha bathi kodwa bazaqhubeka. Abezimtha bathi kodwa bazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo. Bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Amalunga edale leSenate eMelika lamhlanje azabuzisisa abamele umongameli Donald Trump lebandla labebandla lamaDemocrats ngecala eletheswa uTrump elokufuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden. Yena alakho ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka. Abakubandla lamademokrats bafuna kube labafakazi abagoqela umnumzana John Bolton, yena oke wasebenza lo Trump. UBolton uthi umongameli Trump wayefuna ukuba ilizwe leUkraine limncedise ukukhankasa kukhetho oluzayo ngokungcolisa ibizo likaBiden. Kodwa abebandla lama-Republicans baya kuphikisa lokho besithi akudingeki ukuthi kube labafakazi ekuthonisweni kwaleli cala. Amalunga eSenate akhangelelwe ukuvota esekela loba ukungasekeli ukuthi kube labafakazi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo weMDCT eMelika.
Ama-senators azobhala imibuzo yabo bafuna ukuthi ibuzwe ngu-Chief Justice uRobert, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye ke ozobuza imibuzo yakhona yona leyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobiqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye baba bethule kumbe bekhuluma, kuyabehamba njani?
Imibuzo yabe ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manaja ma ukuthi umbuzo uqondane lama-manaja ama-democrats azophendula-ke wona. Ma ukuthi umbuzo uqondane lamaloya ka-Trump azophendula-ke wona. Akulalokho okuthiwa i-cross examination. Yazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ubusu phakamisa isandla uthi no uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo ke kulokukhuluma ukuthi ke umnumzana John Bolton abuye eze yethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Yeah, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Mabeqeda ke imibuzo le lempendulo zakhona, kulapho ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama extra, kube lamanye ama-witness afana laye uJohn Bolton, ivote ezenziwa ngolesihlanu le, kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi uJohn Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavoti ukuthi kube lama-witness uzobizwa kuJohn Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama-witness ifela lapho.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ezimele, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington. Kuhlelo lweDiaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inani la sebehlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge laya kunkulungwane ezedlula eziyisithupha i-6,100 emhlabeni jikelele. Usobulele njalo abalikhulu lamachumi edlula amathathu 132 kwele China. Abantu bakwele India balokhe beqhubeka ngokutshengisela esitaladeni besola inguquko efakwe kumthetho obuzwe i-citizenship. Uhulumende wakwele South Africa usethumele amapolisa ukuyazingela izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni ezihlala elokitshini le-Diepsloot e-Johannesburg ngesikhathi abokuza abangela maphepha abahlala elokitshini le-River Park labo sebetshelwe ukuthi kumele baphume baphele. Kubika uBenedict Nhlapo.
Amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwe ngamapholisa elokishini le-Diepsloot ezindlini, abanye endleleni, abanye ezitolo, besethesa umlando ukuba selizweni ngokungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza lelilokishi zitshengisele okwamalanga zifuna abakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepholisa lezakhamizi ezimbili. Amapholisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphatha intambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa inkulumo kamphathi intambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Tswaledi ayethule kuzakamizi ze-Diepsloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganunu wabo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000.
Ngolwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba izigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiso ezimela amalungelo abakwamanye amazwe sithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende ubengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona abalemvume yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinisa kamuzi se-Diepsloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza laba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu, bayarechwa, kwenzeka everything, into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo. Ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo. Utsho ukuthi thina bantu balapha e-South Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo abakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalela evalweni njengoba lakhona sekuphumisa isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.